So we see card descend about VOA in Jebele.
Lami ngibonge uTano Nogawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku-2 Mfufu 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uqhubeka ngemihlangano yakhe yokukhulumisana labalandeli bakhe elizweni lonke jikelele, kodwa abanye sebeqalisile ukusola ubukhokheli bakhe.
Ngokunjalo ikusasa yayo yona i-CCC ikabudedeme ayicacanga nxa abakhokheli bengasanikezanga ubukhokheli obudingekayo njengamanje.
Inyathelo elithethwe nguhulumende ukuthi impahla ethengwa nguhulumende ingazadlula kuhlangothi lwe-procurement board kusolwa ngabanye abathi sokuzaba lula ukuhuquluza inotho yelizwe.
Kubalulekile intathelo ukuthi yonke into enzwayo ikakhulu into kaZulu phecelezi public fund ukuthi idlule ku-audit.
Usaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo wabasakhulayo ebandleni le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo uthi kukhona ukukhulu okwenziwa umkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo abangeke bakuvezela umphakathi.
Former president must respect the resolution eyayenzwa ngabantu. Asisoze sikukhuluma okuningi, but ama-allegations lawana aku-press statement mancane, kunento ezinkulu which we cannot divulge for public consumption.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uqhubeka ngemihlangano yakhe yokukhulumisana labalandeli bakhe elizweni lonke jikelele, kodwa abanye sebeqalisile ukusola ubukhokheli bakhe. Kuthe ngemva kokhetho uChamisa watshela abalandeli bakhe ukuthi bengadeli inhliziyo zabo ngoba uNkulunkulu ebheke ilizwe njalo ezaphendula izikhalazo zabo. Eloba inkundleni yokuxhumana AX uChamisa wathi uNkulunkulu uphakathi kohlelo lwebandla le-CCC njalo uzaziveza, ngakho abantu bengazihluphi ngokuqilibezelwa kukhetho okwenziwayo, wagcizelela ngevesi leBhayibheli. Ngemva kwalokho waqala uhlelo lwakhe lokubhoda ngelizwe ekhulumisana labalandeli bakhe. Kodwa abanye bathi akusaqedakali ukuthi kuyini okwenzakalayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Jethro Mpofu.
Ngiyabonga baba ngombuzo omuhle kangaka. Engikubonayo ukuthi ayi njengoba iSADC le African Union le European Union lezinye inhlangothi ziphumele egcekeni zathi zona ukhetho ngendlela olwenziwe ngayo eZimbabwe alwenziwanga ngendlela ethembekileyo, ngendlela ecacileyo, ngendlela eliqiniso engaba lemiphumela ethembekayo. Obekufanele kwenzeke ukuthi ubukhokheli buphume bukhokhele ke abantu beZimbabwe ukuthi balwele izifiso zabo, balwele inkululeko yabo, balwele lamalungelo abo. Okwengxoxo yemibuthano yamarali okwemikhuleko njalo lokho ukuthi kuthiwa hayi God is in it, uNkulunkulu khona kulumsebenzi, kulungile konke lokho, kodwa isikhathi esikhona la manje isikhathi sempi, isikhathi sokulwela inkululeko, sokulwela izifiso, lokulwela amalungelo. Bekufunakala kubukhokheli ukuthi buphakame buqoqe amaZimbabwe buwakhokhele ukuthi alwele amalungelo, izifiso lenkululeko. Mase siyathandaza, mase siyabuthana sixoxe. Sokungathi phela sincedisa bonabo abatshontsha ukhetho, sincedisa bonabo ababusayo ngodlame, sincedisa bona aba babusa ngenkani abatshontshe amalungelo amaZimbabwe, abatshontshe inkululeko yamaZimbabwe, abatshontshe izifiso zamaZimbabwe ukuthi baqhubeke bebusa ngoba thina lokho esixoxe.
Manje ngokubona kwakho kuyini nga uyakwenza ngalesi sikhathi sokwedlule ukhetho lapho athi khona kavumelani lempumela yalo? Njalo sesikhangela la ngekusasa yebandla le CCC, ulibona njani?
Lokhu bekufunakala ukuthi kube isikhathi sembi, isikhathi sokulwa, isikhathi sokutshengisela ukuthi sicela amalungelo ethu, sicela inkululeko yethu, sicela amandla ethu antshontshiweyo. Ngokunjalo ikusasa yayo yona iCCC ikabudedengu ayicacanga nxa abakhokheli bengasanikezanga ubukhokheli obudingekayo njengamanje. Umhlaba siphumele egcekeni wathi siyabona ukuthi kubo okwenzekayo akulungako okwenzekayo, akuthembekanga okwenzekayo. Kufuneka ubukhokheli obuzaphakamisa abantu buphumele egcekeni bubakhokheli ukuthi balwele inkululeko yabo, izifiso zayo namandla abo. Kuyadingeka ukuthi umnumzane uChamisa abunikeze lobo bukhokheli obufunekayo. Engaqhubeki senze nje kusasa abasiki bebunda bazakuthi hayi uvele usemsebenzini usebenzela bona ababusayo ukuthi baqhubeke bebusa. Lapha bekufunakala ukukhokheli, bekufunakala amandla, bekufunakala isibindi. Ungathi asitholakali, ungathi amandla awatholakali, ungathi lokukhokhela kutholakali. Ngumbono engilawo baba, ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Inyathelo elithethwe nguhulumende ukuthi impahla ethengwa nguhulumende ingazadlula kuhlangothi lweprocurement board kusola wangabanye abathi sokuzaba lula ukuhuquluza inotho yelizwe. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi impahla yonke kahulumende isizathengwa yinkampani ethiwa Mutapa. Lokhu kusolwe ngabanengi. Sixoxele sikhulumele senhlanganiso yamathitshala e-ATUS umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kubalulekile ntathele ukuthi yonke into enzwayo ikakhulu into kaZulu sekelezi public funds ukuthi idlule ku-audit ihambe nge-procurement. Ikhona imithetho ye-procurement ukuthi nxa umuntu ethenga izinto kumbe efuna ukuthenga izinto zikaZulu kulandelwa lokhu lalokhu lalokhu. Nxa kathesi sesibona i-Second Republic isibuya nekhampani okuthiwa yimutapa engaphoqelwayo ukulandela indlela lenhlelo ze-procurement board yelizwe, kusitshengisa ukuthi kulo muntu oyedwa osefuna ukuhuquluza inotho yonke yelizwe eyifake ezandleni zakhe. Maningi amakhampani asefakwe ngaphansi kwemutapu o-Net One ngeke ngiwabalise ngiwaqede, maningi kakhulu. Wonke ama-parastatals kade siwazi asengaphansi kwemutapu, okusitshengisa ukuthi indleko kumbe khona abafuna ukukwenza akusafakwa ngaphansi kwe-procurement board yelizwe. Kushukuthi sokusenziwa ngumuntu ezihlalele yedwa, imali engayenziwa laphana ngeyomuntu kumbe ngeyabantu ababili abathathu bezihlalele bebodwa.
Manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe nguZulu ngalolu daba ukuze lulungisiswe, kumbe sizabona kuqhubeka kunjalo kungela nyathelo lithathwa?
Sesifikile isikhathi sokuthi uZulu angalandeli amasela aziviza ngebizo lama-politician. Sesifikile isikhathi sikaZulu ukuthi ananzelele uZulu ukuthi iZimbabwe kayisoyomuntu. Sesifikile isikhathi sikaZulu sokuthi uZulu ananzelele ukuthi kulomlando ukuthi okwenzakalayo eZimbabwe kumele kube nguye afuna kwenzakale, kumele kube nguye okwenza kwenzakale. Kulula ngendlela abasebenzisayo yokuthi kuyabotshwa abantu, kuyatshaywa abantu, ukuthi benze abakufunayo kodwa kunzima ukuhlala senzinto uwedwa uzitshela ukuthi ngoba mina ngilamandla amandla ongelawo ngithanda ukuthi ngixwayise uZulu ukuthi amapolice kawala mnikazi amasotsha kawala mnikazi kunjalo kuzo zonke ingatsha zikahulumende kakho ongumnikazi wakho kodwa ke abantu yibo abanikazi bezinto zonke ezikhona ezimbabwe sebekuqalile uZulu ngiyesokumela kuvimbi ngikhuluma nzenze nje iyaphekwa imbiza yokuthi ivimbe ukuthi mutapa izenzele santando ezimbabwe ukuthi laba abazwiza ukuthi bayimutapa benza intando ezimbabwe iyaphekwa imbiza yokuthi bavinjwe.
Hello ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala e-A2s. Ukuphuselana aqatha kwamalunga ebandla le-MRP lomkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo kuqhubekela phambili. Ngeviki edluleyo enye inkokheli yaleli bandla yenza umhlangano lentatheli izindaba isithi uMoyo kaseyimkhokheli waleli bandla ngoba ehluleke ukubusa. Kodwa uMoyo watshela iStudio 7 ukuthi kuyamangalisa ukuthi osaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo wabatsha umnumzana Mudenda Chilumbo engabambana lomnumzana Mbonisi Gumbo owake waba isikhulumeli sebandla owaloba incwadi esithi kathembi uChilumbo elobela yena uMoyo ose uChilumbo yena osengomunye wabathi uMoyo sexotshiwe ukuba ngumkhokheli. Ke sizwe ukuthi uChilumbo yena uthini ngalolu daba.
Ngiyabonga balaleli bonke umthwakazi wonke jikelele. Baba Chris Gande umzwile uformer president weMthwakazi Republic Party ukuthi uresponde kuncwadi kamhla ka 3 July karespondanga kuma allegations as contained ku press statement. Ngokunjalo mina ngithi iresponse yakhe is very relevant. Ukuthi umbonisi wathi mina kangethembi mina ngizangikuzwe kangitshelanga but iqiniso engilaziyo ngelokuthi yena umongameli the former president I mean nguye owayetshele abantu ukuthi mina ngi-CIO lokho kuse it's in the public domain in all the MRP archives bonke abantu bayakwazi. So mina angina problem lokusebenza lo muntu ongisuspectayo ngoba mina in 3 months time ngifika ngijoin ibandla le-MRP ngangisengikwazi ukuthi u-former president lo uMqondisi Moyo uhamba ekhuluma kubi esithi kangethembi why ngi-attack mina ngakho ngingaboni. I knew about it. Then ngaqhubekela phambili ngisenza ama-program ngisebenza laye. So mina ngilandaba lokusebenza lo muntu ongangethembiyo but ekwazi ukuthi esinxa sesikhuluma into yokukhuluma isizwe siyabe sivumela that much I don't have a problem with it but the problem engilayo ngiyokuthi ungumkhokheli if you violate the inviolable sacred trust of the people like what we have outlined ku press statement hayi lapho siyaxotsha the press statement yes to it clear yena angakhangeli kakhulu ngepersona status quo kagumbo kakhangele edile ngama contents and the context of the press statement ama allegations aku press statement uyawavuma na kumbe uyawalawu that's the bone of contestation. So sina as the MRP abantu bemathebeleleni siyazakala iAfrica yonke ukuthi we are very brave lingasifaka thina ku political ezanu PF uyavuka mina ngakwengekho because of non conformity lingasifaka ku national executive ukachamisa uyavuka engekho because of non conformity. So as so the siyekile intebola we can't manage to groom amanye ama dictators when abanye bayasihlupa besihlukumeza isizwe sifuna ukukhululeka. U former president must respect the resolution eyayenzwa ngabantu asisoze sikukhuluma okuningi but ama allegations lawana aku press statement mancane kulento ezinkulu which we cannot divulge for public consumption but he is no longer our president lokho akukhohlwe and ngiyaphika ngiyaphika he will never lead iMthwakazi Republic a party once more usehambile ngu former president wethu we know kuyatholakala ndakujwayeleki but kajwayele la umgabe wayeyala wagcine ejwayele sephumile esikhundleni. We wish him the best in his political career nxa kuza kuba lokunye okuvukayo, but at the moment hayi baba, ngithi kafake izikhali phansi. He is not going to match us in any endeavor. Thina sifuna ukukhulula isizwe ukudlala amadlwane lawa akhulumayo. So ngiyabonga baba Chris Gande isikhathi onginike sona. Ngithemba labalaleli lonke lingizwile, ubaba umqondisi moyo is no longer our president because of ama allegations which were devoured through the press statement esayenza Monday. So ngiyabonga kakhulu.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo osaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo wabatsha bebandla le-MRP. Kusenjalo, yena umnumzana Mqondisi Moyo uthi yena elokhu engumkhokheli webandla le-MRP. Uthi labo abathi sexotshiwe basebenzelana lezitha. Ngesizwe ingxoxo esayenza lo mnumzana Moyo.
Kuyakhanya ukuthi phakathi kwabo kukhona abathunywe yisitha ukuthi badilize lo msebenzi osuyenziwe yi-National Executive Committee ukuthi ungayiphambili, ngoba isitha siyesaba sesibonile ukuthi sithuthe ngenye engli akade bengayicabangeli ukuthi sizoyenza. Njalo bayakwazi ukuthi bengadissolve i-NEC, especially mina ngiswelakale ekuthungameleni i-international lobbying. Kutho ukuthi uhambo lonkade sesilwenzile singeja ama-international stakeholders sokuyinto engaseyokhoyo, sokumele ukuthi kuqalwe phansi ngoba akholela ukuthi laba bantu abazenzi bathunywe izanu PF yikho babona beqamba amanga bayephuma lencwadi abayibalele i-press club ama-journalist beqamba ukuthi ubaba uMabhikwa uChama Moyo usayinile incwadi, uKhethani Ncobe lendoda usayinile, uSthemba kuyenyoni wabo mama usayinile, uJonathan Mafu ohlale Folosi ongusecretary weprovince usayinile, uMoses Makhula usayinile, ngile Khumalo owabo mama usayinile, besitho bayahutshula amanga bebhale amabizo abantu laba bona bengasayinanga. Njalo bonke laba bantu sebewaphikile, sebeyiphikile le ncwadi bathi ukuthi abasayinanga lutho. Okusidanisa kakhulu basebenzise igama lomunye wamacomrade yethu Love Monkomazana oselabo 2-3 weeks esesibhedlela owayengena engozini yemota, laye bathi ngomunye osayinileyo bemqambela amanga, okusenza kusibonisa ukuthi izigangi lezi azila mzwangedwa lidlala njani ngomunye umuntu esizwa ubuhlungu esesibhedlela lisebenzise igama lakhe. Silabo ubufakazi laye utshile ukuthi azange asayine into leyi, uyamangala nxa igama lakhe kuthiwa lisayinile leyi petition. Ngabantu ke abadlala amatope abazama ukumisa umsebenzi we-international lobbying esesiqhubekela phambili ngawo, njalo umhlaba osuqalisile ukusilalela ngawo. Ama-allegations abo wonke laba akhulumayo ngama-allegations angela proof angalobufakazi, kodwa ke ngoba bethunyiwe yi-system yezanu PF abenze lokho abakwenzayo. Sibabhekile ibandla lemthwakazi Republic Party aliyufa, njalo sizoqhubeka sisebenza ngamandla. Kuyabonisa ngempela ukuthi MRP iyesatshwa libandla lezanu PF yikho ngalesi sikhathi sebethumela ukuthi kube labantu ababhidliza umsebenzi omkhulu kangaka owesizwe. Ngiyabonga.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le-MRP. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi otshekisha abalithumi abacatshangelwa ukuthi bafile ngemva kokujilika komgodi eChegudu bengaba besaphila lanxa becatshangelwa ukuthi bafile. Leli phephandaba lithi bekulabantu abangamathumi amathathu lane emgodini lo uze udilike ngolwesihlanu olwedluleyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi amathambo abantu ababili abadabuka kwele China abacatsha ngomnyaka ka-2020 atholakale edamu le-Eastview eHarare. Uli Ding lo nkosikazi wakhe uChi Lifeng banyamalala eHighlands eHarare bevakatshele abangane babo ngomnyaka ka 2020. Akula osebotshiwe ngalolu daba. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyaphinda ndingelele futhi ngizwa omunye lana ekhuluma ugumbo gumbo lo gumbo gumbo lo oku MRP othi yena umqondisi akusi i-leader president we-MRP kahle kahle kwenze kanja ngayizwa le ndaba kancane ngoJune ya ngabo June ngayizwa kancane indaba le mangifika ekhaya ukuthi i-MRP seyidabuke phakathi sokunabanye abazibiza ukuthi nabo be-MRP ingathi laba abathengwe umnangagwa labo ukuthi bayiphazamise bayihlukanisele phakathi yabona lo futhi umqondisi awusinguye wephathi umnikazi waliphathi le asupresident waliphathi yena ungubani kahle kahle loyo muntu lo angasiphazamisi angasiphazanga ngalingi nje akuphazamisi akayeke i-MRP party iqhubeke akayiye kumntu akahlukane nomthwakazi akahlukane nomthwakazi hawu wenzani akahamba ayisebenzele umnangagwa wakhe le arabe le asiyeke thina qhubeke siye phambili nephathi
Studio 7 umsakazi wabantu umsakazi okhululekileyo salibonani lonke ku-Studio 7 lo mphakathi wonke jikelele wasezimbabwe ngiyalibingelela ye hayi luhlelo oluhle kakhulu lo msakazo lo mina nje amazwi ami endithanda ukuwadlulisa nanga we are suffering in this Zimbabwe of today sisafa nje mina insolo engilayo ukuthi akula msebenzi elizweni leZimbabwe such a very rich country like this one akula msebenzi ma kuthiwa kule msebenzi ekhona kukhulunywa nge-community service i-community service ma kuthiwa kule community service what is that phela uma abantu besetshenziswa i-community service abantwana sibasapote ngani because uma sisebenza as a community kuthiwa i-community service we don't earn anything asiholi lutho at end of the day abantwana baya befuna ukudla baya befuna ukubhadalelwa i-school fees right umsebenzi bani ofana nalo mina nje into engikhala ngayo kakhulu in this government ikusebenza i-community service ukwakha ama-clinic ukwakha izikolo kuthi ma kuqeda lapho kube sokuthangeza egovernment sokufuneka ilokuzeni imali especially ezikolweni right uma kusebenza i-community service imisebenzi uzayicreata njani thina ma sihola sibhizi ku-community service singaholi lutho siyasapota ngani imizinto lokho nje kwengicela ukukwazi ukuthi kathi right into lingasolve kanjani ngingathaba uma amazwi ami lingathola ku-studio 7 mina engikhuluma ngu-lucky team ngiyabonga
yes ngingelele enkundleni ngitshona njani basakazi ye sinzile ugunda musaka onguye oleqembu elifana le-5 brigade ifasi onguye olikhokhelayo elikhokhelela ukucobodisa abantwana basezimbabwe ukuthi khona kuhlale izano PF isesikhundleni kodwa ngalokho ngizwile ukukhuluma kwakuthi kala ndaba lokuthi abantu basezimbabwe bangahlupheka kanjani okuqakathekileyo ukuthi bona behlale betshontsha besidla bodwa labantwababo ngizwile ethi ukhetho soludlulile ngicabanga ukuthi kakathi one ilizwe lingeke libuseke njengoba umama lana chilo ngoba uma ngempela kuyikuthi abantwana baseZimbabwe bakhuluma nge-ballot paper ukuvota kwenziwa yini ukuthi bona ogunda musaka laba bavuka belahlele amaphepha besithi uchamisa segwelikethe ukhetho kasalungenele ukhoti ukhetho babekwenzelani lokho babekwenzelani ukuhamba besethusela abantu emakhaya ma kuyikuthi ngempela ama-supporters banawo babekwenzelani ukuthi manje izeki ingakhiphi ama-results okuthi khona i-52% ifike kanjani leyo mnangwabo wabo wawina ngayo kuyezwakala nje ukuthi laba bathi khona hamba juba bazokuthutha phambili ngoba le nto abayikhulumayo lo mnangagwa wabo nge-development yabo le abakhuluma ngayo ayikho and ngeke ibe khona abantwana baseZimbabwe basahlupheka besiya phambili okwesikhathi eside kodwa yena uyakwazi ukukhuluma ngoba ekwazi ukuthi uyacobodisa abantwana baseZimbabwe kungenye i-5 brigade ebunjwe yizalo kodwa ngelinango uzakhela
kanti yethi imbiki ngifundwa nini kwa idlalwa nini lokho ku-studio 7 ngoba nje sihlele sizimpike eyabethunyelwa ngabanye abantu abayi-one nje abahleli bemamela.
Linjani Stiki Steven, linjani? Yazi ubelieve gawule lo witness Dube nje angazi ukuthi badlani kuzanpiwe, angazi bandla bebathola kokho kuzinzimbo kukhiza izanpiwe thina sikuthole sokungawukhulumele awukazikhulumele kuwona kuwona ngesayidi la uyangikhulumela abantu thina utshintsha silubone eZimbabwe, silubone ngitho fili eZimbabwe sazokufa futhi iyasiphela ngaleli avis.
Siyabingelela Studio 7 siyabonga. Kuyadanisa kakhulu kuzwa kuthiwa amapolisa asebopha amatesti kobulawayo kuthiwa imangaba ngabhizinesi imshikashika bafuna ukuqondisa umthetho. Yiphi umthetho asebeuqondisa manje ngaphandle kokuthi amapolisa izanu amapolisa ngoba bakwatele ukuthi badliwe bona sebebona ngani umuntu wonke oseZimbabwe kumele abotshwe ehlukunyezwe njengabo-Job Scalabo abaloku besemajele. Ngoba uma bethi bahamba ngomthetho mina cha abantu bezanu bebedayisa kwabulawayo lapho basani begcwala yonke indawo. Umthetho kakhansile uthi uzama ukuthi uyabagwema betshaye kwasani abantu bezanu betshaye bezetshaye le journalist akula poyiseleke labuyala zokuqondisa leso simo. So namhlanje sokwenzenjani bethi baqondisa isimo ngoba sebekwazi ukuthi abantu bonke bathi izanu PF abayifuni. Iqiniso likuphi lapho? Izanu PF ayifuni ukuhlonipha abantu bezimbabwe ngoba kuzofika lapho abazoze becasuke khona abantu bethi sesikhathele yini bantu bezanu lamapholisa ethu. Siyabonga.
Lawo-ke abengamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uhulumende wele Melika usinde ukuvalwa kulandela umhlangano owenziwe phakathi kwamabili ngomgqibelo. Phansi kwemithetho yele Melika, nxa amabandla amabili athi elama-Republicans lelama-Democrats bengavumelananga ngemithetho ethile, kuyabe kumele uhulumende avalwe kungabhadalwa izisebenzi lezinye indawo zivalwe. Kodwa kube lokuvumelana ngelanga lokugcina lokuthi uhulumende avalwe. Kolunye njalo udaba luphathelane lezeMelika, usekelo lwake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump luqhubeka lusiya phambili. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mkhululi Ndabambi ukuthi sizwe ngokuthi njengoba umongameli Joe Biden sokuthiwa segugile uzanqoba na kukhetho oluzayo olomnyaka ozayo.
Atshi, yini uBiden useluphele sibili? Useluphele. Kodwa upresident angithi siyazi ukuthi he's only as strong as his team. His team seems to be very strong. Ayena iminyaka yakhe isiphezulu isibili ende. Kuyakhanya mbijana kodwa hayi ekhanda engqondweni lokho ekhona, he's still obsessed with the issues and he can still tackle them. Kasi muntu omncane that esingamexpect ukuthi ebentshompuka njengalaba abanye. Ye khona nje into which is of concern to ama-voters, kodwa he's got a very good team and umsebenzi awenzayo he's done well for the economy and the country, I might add.
Hello ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi kasavumi kuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uqhubeka ngemihlangano yakhe yokukhulumisana labalandeli bakhe kodwa abanye sebeqalisile ukusola ubukhokheli bakhe. Inyathelo elithethwe nguhulumende ukuthi impahla ethengwa nguhulumende ingazadlula kuhlangothi lwe-procurement board kusolwa ngabanye. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.